Into ekhona ephumengceke ukuthi khona thina njengeZimbabwe obotswana silazo indlovu ezinengi kakhulu and indlovu lezi sezihlupha abantu ziyaphuma zingene emasimini abantu zifike zidle ziyabulala abantu ziyabulala nje kule nyamazana ezibulala nje even izifuyo zabantu kodwa ke nxa umuntu engafa akubi lomsindo kangako abantu abaphandle laba bafuna ukuthi babe lomsindo nxa kuyikuthi khona indlovu ibulewe ngabantu kodwa ke iyabe iphazamise imizi yabantu yahlaphaza konke lenhlanyelo zabantu so into ephumileyo ukuthi khona kufuze siphele one position sikhulume ukuthi hayi siyakuzwa lokho elikukhulumayo kodwa into eqhakathekileyo lapha ukuthi sithengise lezi mpondo njengeZimbabwe silazo izimpondo ezinenge kakhulu worth billions of US dollars so into esizama ukuthi kona sikhulume labo sibancenge ukuthi bazwisise udubo lwethu lapha
iZimbabwe lamanye amazwe la athi alakho ukuphuma kunhlanganiso yeCITES njengoba esaliswa ukuthi athengise indlovu zawo. Ubona kungenzeka mpela lokho.
Into ekhona ukuthi khona ukuphuma kuvela kuyenze. Into eqhakathekileyo ukuthi khona kuhlalwe phansi sibonisane. Ngoba nxa singekela ukubonisana ukuphuma evela kusozo kuphathele lutho. Ngoba singavela siyenze nyangakhonokho kutsho ukuthi khona laba ababayibo abacontrola i-CITES kukhona okuningi esingakuluza ngoba kathesi uyabona ukuthi khona kulezinye imali abazidumelayo ukuthi alright lapha sokuyenze lokho ngcono livale lapha lapha sokuyenze lokho kungcono lithi so into ekhona lapha ikuthi khona abantu laba kufuze sikhulume nge-one voice i-SADC yonke kube kufanele ukuthi njenge-Africa sikhulume ngezwi-one kodwa udubo ikuthi khona xa sokubuya leyo conference amanye ama-African countries bayasupporta ama-European countries ukuthi khona hayi akufuzanga zithengiswe ngakuhlale kunjalo so siyabe sesiluzile lathi nje nxa singaphuma yikukubona kwami sake sawukhuluma nje even ephalamende kwabonisanwa sibili kwakhanya ukuthi khona ukuthi siphume akuyenze so into ekhona ukuthi hayi ukuphuma kamboni kuphumelele.